siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba lithone lendaba. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lomnumzana iPhithule Maphosa oyisikhulumeli sebandla lezaphu. Ibandla lezaphu likhangelele ukuba lomhlangano omkhulu wokukhetha inkokheli iCongress ngenyanga ezayo. Lapho okuzancintisa abagoqela umnumzana Sibangilizwe Nkomo, indodana kamuyi uDokotela Joshua Mqhabuko Nkomo labanye. Okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo.
Ngiyibonge kuwe kuthi Chris Gandhi, ngiyabingelela, ngibingelele njalo abalaleli.
Umbuzo wami wokuqala ungasitshela ukuthi umhlangano wenu weCongress ukhona nini?
Umhlangano weCongress wezaphu SDP People's Congress ukhona mhlaka 30 April kusiyaphela mhla ka 2 May 2021, okutsho ukuthi just under a month from isikhathi esifiso namhlanje.
Sizwa kuthiwa omunye wabafuna ukuba ngumongameli webandla ngumnumzana Sibangilizwe Nkomo, indodana kamuyi uDokotela Joshua Nkomo owayengumkhokheli webandla le-PF Zaphu njalo waba ngumsekeli kamongameli welizwe. Ungasitshela ukuthi kuliqiniso yini lokhu, njalo usiphe lamagama abanye labo abafuna ukuncintisa isikhundla sikamongameli?
Liqiniso ukubana ubaba uSibangilizwe ngomunye walabo ababonise iso sokukhokhela ibandla. Akasuye yedwa owenze njalo, silabanye abahlanganisela umama uStembiso Mpofu oyimember ye-UK province, silo baba uba uMark Mbayiwa ongu-treasurer general okwamanje, silo baba uStrike Mkandla ongu-secretary general we-party manje, sibuye sibe lo baba uMathews Banda ongu-chairperson we-Mati South province, kubuye njalo ubaba uFuyane uMbonisi Fuyane oyi-NPC member eMathebeleni South province. Siphinde njalo sibe lo Bernard Magugu oyi-National Executive Member okwamanje. Yibo abantu asebebonise baphumele egcekeni ukubana bayafuna ukukhokhela ibandla, bayafisa ukukhokhela ibandla.
Ibandla lezaphu landisaziwe ukuthi ligcwele ilizwe lonke. Ungasitshela ukuthi okwakathesi elokho ekhona yini ama-structures kwezinye izigaba ezingasonkabazwe kumbe ezeMandebeleni?
Ngempela ibandla lezaphu libandla elisabalale ilizwe lonke, libandla elilama structures elizweni lonke. Lanqa nje ukuqina kwama structures kungeke kwafanana endaweni zonke, esigabeni zonke zelizwe, kodwa ibandla lethu lilawo ama structures elizweni lonke jikelele.
Okokugcina, ungavalelisa abalaleni?
Ngiyabonga kuthi Chris ngesikhathi esibe sonke emsakazweni. Ngithanda ukuvalelisa ngokukhuthaza njalo langokunxusa abantwana beZimbabwe. Ngithi izaphu likhaya labo, kulapho okulempilo enhle khona uma singabambisana, sincedisane ukuze i-vision ye-party i-vision yakhona kuyukuthi sikhangelele ukuthi impilo zabantu zithuthuke, khangelela ukuthi abantu balinganiswe phambi komthetho, phambi kwaNkulunkulu, nako konke abakudingayo kube khona ngendlela elokulinganiswa. Yiyo i-vision ezaphu, kungela kubandlulula, kungela nketa bechabi. So kudingakala kakhulu ukuthi sibambisane, sincedisane ukuze si-achieve leyo vision, phumelele sisonke sindawonye.
Lo bekungumnumzana iPhithule Maphosa, isikhulumeli sebandla lezaphu, ebesixoxa laye kuhlelo liphuma lendaba lithone lendaba. Asidibaneni njalo ngeviki ezayo.